Ndokungekolula ikakhulu njengoba sonke sisazi ukuba iMDC T le ekhokhelwa ngumama uThokozani Khuphi ilokuqhubeka lokhu isethusela ama-councillors ethu ngokuthi izabaxoshisa ekhansilini. Kodwa sithanda ukuthi sibonge ama-councillors ethu ngokuma isibindi akwenzileyo lamhlanje, batshengisile ukuba bexoxa kumbe bangaxoxi bazavotela i-candidate ye-MDC Alliance. So ngalokho sibatshayela ihlombe elikhulu kakhulu. Okwenzakaleyo ukhetho lolu lugcine lusiba le-second run off ma ngingakubeka ngaleyo ndlela. Ngoba ekuqaleni amakhandensi abekhona iVan PF ifield yamakhandensi abamabili. Okwenzakaleyo ikhandidate yethu uSiziba lekhandidate yeVan PF okokuqala zithole 4 votes. Then ikhandidate yeVan PF yasiza thola 1 vote. Then second round of election ama-councillors ethu amisibindi babambana bama labantu bavotela ibandla le-MDC Alliance bavotela ukhansela wethu omusha ubaba uNjabulo Siziba. Okumangalisa ngakho konke lokhu ngibona kuqakathekile ukuba ngikutsho thandekile kuba ubaba uNjabulo Siziba lamhlanje ubebeka izibulo lakhe. Izibulo lakhe lingcwatshwe lamhlanje kuseni ekhaya kibo kuseduze nje kweGwanda. Ubhubhe ngemva kokuba engene engozini yemoto i-car accident. Ubaba ekuseni besemngcwabeni wagijima yeceda umngcwabo esiza kulolu khetho wazonqoba.
Kuvotwe njani lapha? Kumbe kungabe kusitsho ukuthi baningi abasekela i-MDC Alliance?
Okumbheke sithandekile kuba ibandla le-MDCT elikhokhelwa umama uThokozani Khuphi alila ngisho lo councillor oyedwa lapha eGwanda. Ama-councillors wonke aseleyo lapha angu-5 ngawe-MDC Alliance ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Ibandla leVan PF lama-councillors angu-4 kuze kuthi thina njenge-MDC Alliance sibe lama-councillors angu-5. Into kuphela umama uThokozani Khuphi alayo lebandla lakhe ukuthi bethusele ama-councillors ethu ukuba bangayekela kubasekela kubona njengebandla labo lele-MDCT bazabaxoshisa ekhansilini.